Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingalithola njani izulukandaba? Ulamukela ngenjabulo emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-29 Mabasa 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
enkomeni ngale ngiyabona mbone abantu abangu 3 abantu abalenkomo ngazibuza ukuthi njani into le agriculture i-foundation of our industry in PDC Zimbabwe hayi ngethukile.
Umbukiso wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni kobulawayo lamhlanje ngumongameli eMasoli Mnangagwa.
Siyadubeka sibili ngoba ngiyavuka ngesikhathi senima ngifike emakhombini laphana kwansi uthole ukuthi zikufika khona ibambeki abantu babegcwela.
Abantu bakhala ngokusilela kwezimota zokuhambisa ngenxa yohlelo lokubotshwa kwabaningi abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezuko. Kuhlelo oza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi yikhuluza and indiva zamasoviet zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair uqale ngolwesibili uvulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo lamhlanje. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Evula okusemthethweni umbukiso weZimbabwe International Trade Fair 2022 oqale ngolwesibili, umongameli Mnangagwa ubonye osomabhizimusi ababukisayo lonyaka abadabuka eZimbabwe labavele kwamanye amazwe. Ukosazana Netha Gichuki isiphathamandla senhlanganiso yezokuthengiselana e-Common Market for Eastern and Southern Africa iComesa unqome umbukiso walonyaka ethi baze ukuzodinga amathuba okusebenzelana labosomabhizimusi baseZimbabwe labasemazweni akulo umbukiso.
We are here at the ZITF is that we would like to showcase COMESA and also create awareness on COMESA, its programs and its institutions. We'd also like to address any information gaps that might be existing. COMESA's strategy is economic prosperity through regional integration, and this actually ties in with the theme that is currently here at the ZITF.
Umlimi ofuya inkomo osuka esigodini onqobe bonke abafuyi benkomo lonyaka embukisweni we-ZITF umnumzana Obert Chinomo ukhala ngemikhuhlane ehlasela izifuyo.
Mikhuhlane kakhulu because khathesi abanye bayehlulekile ukubuya lapha because of imikhuhlane njenge-FMD. So siyabe sicela ukuthi anxa kulabantu abakwanisa ukusincedisa ukucontrola especially into zemikhuhlane izo ezingathi ziyahlupha kakhulu. I-grazing this year inhle kakhulu, amadlelo mahle kakhulu, izifuyo egangeni kukhanya kuhle kakhulu. So asingeke sikomplene kakhulu ngapho njalo thine plazini siyalungisa udla kwenkomo zethu siyabhela utshani and silage siyalima utshani so kuba lula kakhulu ukukhangela izifuyo ngale ndlela so isikhuthazo sami ukuthi abalimi bonke bakwanise ukuthi bazilungisele ukudla emaplazini abo.
Usomabhizinisi ongene umbukiso walo nyaka unkosikazi Gift Mtheletwa uncoma lo mbukiso.
Connect Africa Symposium sibili isivule amehlo. At least thina as ama organizations and businesses in Africa, at least ama leaders ethu are aware of ama challenges. And hopefully after this symposium singakhula eAfrica, because one of the issues that they highlighted is the internet. Ukuthathela internet.
Osomabhizimusi lamankampani akwamanye amazwe alithumi lane bebebukisa ku-ZITF yalonyaka njalo umongameli Mnangagwa ubabongile wacela ukuba baphendule njalo bezobukisa ngomnyaka ozayo baphinde baqinise ubudlelwano abazabusungula ngamathuba akhona embukisweni walonyaka. Umnangagwa uthethe lelo thuba lokukhalela imuli yaseKenya ngokulahlekelwa ngowake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mwai Kibaki okuthuma kubangela ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta obemele avule okusemthethweni umbukiso owe-ZITF lonyaka ehluleke ukuza eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo e-ZITF ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe ukhala ngokuthi usethwele nzima ngodubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu abaningi lamabhasi ngenxa yohlelo lwamapholisa lokubopha abangabhalisanga ukusebenza phansi kwenkampani yezupho. Izimota lamabhasi abhaliswa okusemthethweni abikwa engeneli ukuthwala abantu bonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP eyazise uzulu weZimbabwe ukuba asesungule uhlelo lokubopha izimota ezingabhaliswanga ukusebenza phansi kwezupho. Uhlelo lolu soludale ukuba abantu abalezimota zabo zingalingi ukuthwala abantu abafuna ukungena noba ukuphuma edolobheni osakwenza kube nzima kuzulu osebenzayo nalabo abavakatshayo ukungena edolobheni. Uzulu uthi selokho uhlelo lwamapholisa luqalile sekunzima ukuba bagile ngoba izimota zihlala zidlala umacathelana lamapholisa. Unkosikazi Bridget Sibindi sakamuzi seHarare yena uthi sekunzima ukuya emsebenzini ngoba izimota sezimehlisela khatshana zibalekela amapholisa.
Siyadubela Sibindi ngoba ekuseni ngiyavuka ngesikhathi senima ngifika emakhombini laphana kwase uthole ukuthi zisiya khona ebambeki abantu babegcwele. Mangifika mase ngikadile maybe ngakati yonda fithi kumbe ngingatholi imoto umuntu oyabefuna ukungithwala la menzelile. Ngiyathi ngifike eyathi sezafika etown amapholisa abemgadile sesishiya khatshana vele yasishiya khatshana okusokumele ngiwokhe ngisiya emsebenzini ofuthi mangifika emsebenzini ngiyabe ngumuntu ophuzileyo but ngisuke endlini ngesikhathi.
Unkosikazi Samantha Sithole esinye njalo isakamuzi saseHarare uthi ngabe uhulumende uyangezelela inani lamabhasi awenkampani yezupho.
Ya ukuswelakala kwabozupho lokhu sokusithwalise nzima thina asithwele nzima okunye ngoba laba bomshikashika vele kabaphathe kuhle abantu lakho kunzima ukuthi uphathe umshikashika njengomuntu omdala ngoba ehamba uthwele nzima phakathi bazahamba bekuthethisa lapho yafika khona ungahlangana lamapholisa. Kuyabe sokumele lime khona lapho likhine selibotshiwe kwezinye izikhathi liforswe ukubhadala izimali. Kunzima abantu abami kunzima sibili.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nomsa Chivengo yena othi Kakuseli lo uhamba ngenxa yohlelo lwamapholisa lolu.
Yo, sile challenge enkulu, sile challenge enkulu cause as it is we facing ama accidents caused by imshika-shika most of the times cause abantu laba, some of them they don't have licenses, most of them. And reason why kusiba lemshika-shika is because amazubu kwakhona the scarcity. Amazubu malutshwane, abantu balayina bakhiwa up until 8 PM and kuyabe sokulate kakhulu ukuthi abantu bebelokele layini, that's why abanye beprefera imshika-shika.
Umnumzana Libert Siziba uthi uhulumende kumele aze lendlela zokubona ukuba uyancedisa uhamba kwabantu, ngoba nxa amapholisa exhosha imota ezingekho emthethweni abantu basala sebesebunzimeni.
Uvuka ngabo ekuseni ngabo 5 abantwana besalile, suvela emsebenzini ulakho futhi ukuphuza ngoba uzalimelela ibhasi eCopacabana lapha ophuza khona futhi ngoba malutshwana amabhasi nayo. So asisabonani labantwana, asabi lesikhathi lezimuli, asatholi isikhathi sokuphumula ngenxa yokuthi abozuqu laba balutshwane. If kusenza sengithi i-government ivumeze laba abalemithova zamabhasi angaso awezuku labo bengene emgwaqweni.
Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi utshele iphepha ndaba leherald ukuba umkhankaso lo uqonde ukulwisana nalezimota ezilabatshayeli abangenamaphepha asemthethweni abavumela ukuthwala abantu abaningi. Uthe njalo sekulezihlakalo zezimota ezihamba zitshontshela abantu okwenza ukuba uZulu athwale nzima esithi abantu kumele bagade izimota ezivunyelweyo ezisemthethweni. Ngimelesithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Operation Dudula yakwele South Africa ithi abokuza abaphila ngokuthengisa izithelo lemibhida eceleni kwemigwaqo kuzamele bathiye ukwenza lokhu inyanga ezayo ingakapheli. Lokhu kulandela isinqumo esathathwa ngumanisipala weSoweto othi abantu bokuza kumele baphe ithuba izizalwane zakwele South Africa elokuthengisa ezitaladeni. Umanisipala lo ulamalunga amabandla athola usekelo lokhetho olusanda kwedlula ngokuthembisa ukuxotsha abokuza. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeSoweto ngabadabuka eZimbabwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ye baba Gandhi, lokho into okuyitshoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi ukhashe ube semsebenzini, so ngenxa usuzenzela futhi ke uvinje laphana yikuthi into leyani kulambise uze uqinise ubone ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapha engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lokho.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Ye, into okuyitshoyo kuyinto lokho kungase kungumthetho, kutsho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi kuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kusho ukuthi xenophobia bese institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi usithi umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation ukuthi-ke ngumthetho wokureacta owokuthi khona lokho okukhunyeza inhlani sezidlabo dudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni so-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi-ke ngamafitshane.
Bakhona yini osebezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abaningi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela enjengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa lawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi akho wena ubususalela uthi ngizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile awusayibhatali irent awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya awusezihlale vele. Yes, siyabonga.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo ngolwesibili uphela kusasa. Okwamanje sisizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ukulungisisa udaba lwabantu ababaleka emazweni abo emhlubulweni we-Western Hemisphere kuqhubeka kuyinto emqoka kuhulumende weMelika. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni we-Ministerial Conference on Migration and Protection oqhutshelwe kwele Panama. Uqhubeke wathi, silomlando wokuvikela imingcele yethu ngendlela ecacileyo njalo ehlonipha abantu. Siyazihlupha kakhulu ngezigidi zabantu kulumhlubulo abatshiya imizi yabo besiyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Uhambo lwakhona lulengozi. Izihambi zisuke zibe sengozini yokuhlukuluzwa ngazo zonke indlela. Abaningi ngabantwana abalekusasa elibuvilibana. Sonke silomlando wokubanakekela. Elemelika likhangele kakhulu imbangela eziphoqa abantu ukuthi basuke emazweni abo besiyadinga impilo engcono okugoqela ubuyanga, ukuswela amathuba kwezenotho, inkohlakalo, ezombusazwe kanye lokuswela ukuvikeleka. Konke lokhu sokube kubi ngamandla ngenxa yokuguquka komkhathi lomkhuhlane we-COVID-19. Elemelika lizimisele ukusebenza lamanye amazwe ukuze kuhlaselwe amaqembu aphathisa abantu ukuthi beqe imingcele ngaphandle komthetho. Ukuvikela imingcele ngendlela elobuntu, ukuqeda impiko yamanga, kanye lokupha ubuphepheli labo ababudingayo ngokusemthethweni. Kumele siphathise indawo ezilabantu bokuza abanengi. Kumele sibancedise bakhe kutsha impilo zabo njalo bathole imfundo lemisebenzi. kumele sibone ukuthi uncedo lolu luthuthukisa izigaba zabantu laba ikakhulu kunhlelo zempilakahle kanye lokupha abantu bonke amathuba. Lo ngomsebenzi wabohulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo, amankampani, amabhanga kanye lengatsha ezibona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ndawonye lalabo ababona ngezomkhathi. Elemelika lizaphathisa ekuhlanganiseni zonke lezingatsha ukuze zibambe iqhaza kulolu daba. Kulabantu abangu 95 million abasuka emizini yabo ngaphandle kokuthanda emhlabeni jikelele okulinani eliphezulu ukwedlula iloba yisiphi isikhathi selokhe kwaba lempi yomhlaba esibili iSecond World War, kutsho uBlinken. Lo ngomlando okumele siwumele sonkeni sibambaneni sisebenze ndawonye ukuze silungisise lolu daba.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Ngezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandlambofu uthi ukhathazekile kakhulu ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu esitshayo eyetiergas ngempelaviki edluleyo. UJoseph Njanji, intatheli zindaba ezemidlalo, usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leLichten ngesonto enkundleni Papa Fields, njalo uMpofu uthi isifo sakhe nesokuba abeyihlomi waphelela.
Umdlalo besiwulandayo umdlalo omkhulu kakhulu, ngiyabemfisa lami njengomqeqeshi ukuthi ngibe nabadlali bami bonke. But umdlali wami omkhulu odlala emuva uAndrew Thandi nguye ongani ihlombe lakhe laphuma. Nguye ngibona ngani ngicina ngingalaye ngesonto futhi emethethini. But ngibe sesiba nabadlali ababili futhi uNqobe Zitha noStanley, bona abangizwa kuhle bangani ba-affectwa i-tiergas ezishabane. But ngithemba nxa ukuthi kwehlule laba abazangena endaweni zabo bazafanisa ukuthi bethuthukise iqembu liye phambili.
Iqembu leHighlanders lingena kumdlalo wangesonto linemiklomelo elitshumi lane, ikanti leChicken Inn lona linemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha. Umdlali osakhulayo uDarlington Mukuli yena uthethe kuqembu labasakhulayo leBhosa 90 uthi ulethemba lokuba iqembu leHighlanders lizathatha yonke imiklomelo ngesonto.
As a team, started with the BF, want to collect maximum points. So we try very hard to collect maximum points.
Ngomgqibelo amanye njalo amaqembu akobulawayo ezadibana enkundleni eBarber Fields lapho iqembu lebulawayo City lizamukela khona elebulawayo Chiefs. Umqeqeshi weqembu leChiefs uNelson Teroso uthi lomdlalo uyafana nje leminye okungakhathalekile ukuba badlala labafo wabo.
I think to be honest,
ngokubona kwami njengomqeqeshi iqiniso elikhona ukuba akulanto entshintshayo ngenxa yokuba sidlala laliphi iqembu. Siqhubekela phambili sihlela lokulungiselela ngendlela efanayo ngoba okusemqoka yokunqoba.
Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizadlala leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizamukela eleTenex ngaseSakuba. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana leli Harare City ngaseBaobab. Futhi iqembu leWawa lizadibana leli Dynamos ngaseAscott. Ngesonto iqembu leManica Diamonds lizadlala leli ZPC Kariba ngaseSakuba. Kuthi iqembu leCape United lizadibana leli Cranbourne Bullets ngaseNational Sports Stadium.
Umdlalo odlalwe namhlanje phakathi iqembu leHadale leTriangle uphelezi ngejikilobhanqa 1-1 enkundleni National Sports Stadium.
Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba neqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Likhuluza and Indiva zamaSoviet Nkayi Sound. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
South Africa kodwa lidabuka enkani. yini. Nango umholi walo uKhulumani Dlamini
ukhuluza nenjeba zamaSoviet akhelahle liqembu nje elisungulwe ngo-2016 ukuthi saqala ukungena endimeni yomculo ukuthi senze i-first album yethu bekungu-2019 sesinamadlalati awu-2.
Amadlalati lawa abalisa elilesihloko esithi siyalibonga bazali kanye lelithi injongo injabulo. Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola njani?
Inamba esingatholakala kizo lapho kungatholakala khona amasidim angaba abantu benesifiso sokusithasa sithi zona 074-258-7713 laku 061-257-2494 yikho lapho abangathola khona abalandeli bekwazi ukuthola amasidim. Bantu futhi sisose nohlelo nokuthi funa futhi indawo laphana esizobashiya khona eflawaya amasidi bekwazi ukubathola abalandeli. Okwamanje asatholakala nje ngapha eGoli kodwa nje kungesidala azobe setholakala futhi lalapha eflawaya.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Amazwi engatshiyela abalandeli ukuthi abahlale besethembeni ngoba siyakwazi ukuthi emculweni esikhathini esiningi kuyahamba kube nzima kuphazamiseke laphana nalaphana kugcine kwesinye isikhathi uma ngabe uhlele ukukhipha i-albhamu kugcine kungafakambanga ngendlela. So abalandeli ngiyagqugquzela ukuthi lapho bengaphela uthando kodwa okusalayo ingoma iyobe izophuma. Kodwa-ke lo nyaka siyathembisa ukuthi sizobuya futhi ne-full albhamu salokho last year singabuyanga ne-full albhamu.
Uphuma-ke enkundleni ukhuluza leqembu lakhe le-injiva zamaSoviet Nkayisawu Nzingale.
Ngolwesibili uvulwe okusemthethweni wobulawayo lamhlanje. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.